Kwizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emweni ngenjabulo ngolesine mhlaka 4 kuNkwenkwezi 2017 nguNtungamile Nkomo. Embabeni zethu lamhlanje. Umongameli Mugabe utshela umhlangano we-World Economic Forum on Africa ukuthi ele Zimbabwe ngelinye lamazwe athuthukileyo kakhulu kuzwekazi le-Africa, njalo akusiloqiniso ukuthi lilizwe elilobuyanga.
Amamiliyoni lamamiliyoni abalekile ezizweni ebalekela ukuthi i-government yakhe isibulele ilizwe, ibulele inotho, ibulele yonke into.
Ugatsha lwezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission luthi solulungiselele ukhetho lomnyaka ozayo.
Angiboni ukuthi zekhile iqiniso, njalo izekhi kumele likhumbulele ukwazi ukuthi ngikhona inyamazana efana nalezano, i-extension yezano PF. So lokho abakukhulumayo yinto esikwaziyo ukuthi it's not feasible, it's not going to happen.
Sizezwa ukuthi incwadi zithini ngokufunakalayo nxa umuntu efuna ukuzefunda eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. IZimbabwe ngelinye lamazwe athuthukileyo kakhulu kuzwekazi le-Afrika, njalo akusiloqiniso ukuthi lilizwe elilobuyanga. La ngamazwi ethulwe ngumongameli Robert Mugabe lamhlanje emhlanganweni womhlaba jikelele ohlaziya ngezenotho kuzwekazi le-Afrika owe-World Economic Forum on Africa ongene kulanga lesibili eDurban kwele-South Africa. Kuviga uBenedictine Hlapo ekhona le eSouth Africa.
Esethula umbiko wakhe kumanxusa asemhlanganweni lo wezomnotho eDurban, umongameli Mugabe usolela abathi iZimbabwe lilizwe elobuyanga, njalo eselisiwa esithi lokhu akusiloqiniso.
Zimbabwe is one of the most highly developed countries in Africa.
IZimbabwe ngelinye lamazwe athuthuke kakhulu kuzwekazi le-Afrika. Ngaphandle kwe-South Africa, ngifuna ukuba kwazi ukuthi yiliphi elinye ilizwe okungathiwa lilentuthuko edlula eZimbabwe.
Umongameli Mugabe uthi iZimbabwe lilizwe elinothe kakhulu kwezenjiwayo, elilabantu abafundileyo ukwedlula amazwe e-Afrika. Kanti lo nyaka uthi lizatshaya inala enkulu nxa sekuvunwa.
Yes, we have our problems, but oh, certainly we are not a poor country.
Yebo, silazo inhlupho zethu, kodwa iqiniso yikuthi asisilo lizwe elilobuyanga. Lami nginje ngathi iMelika ingabhidlika loba nini.
La amazwi kamongameli Mugabe asemukelwe ngokudana okukhulu ngezinye izalwane zeZimbabwe ezithi akhombisa sobala ukuthi umongameli akalalwazi ngokuthi kwenzakalani elizweni. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Big Foster Ngomose uthi kuyethusa ukuthi lizwe lithi lifile, abantu behlupheka okwesabekayo, izigidi sezibalekele kwamanye amazwe. Kuzwakale umongameli esithi iZimbabwe inothe okwedlula wonke amazwe e-Afrika.
Mina ngisho labona abantu bakulela lizwe ukuthi umuntu mayeqala eguga ubuyela emuva, ayisekho enye into esingayilindela kuye. Umuntu mayeqala eguga bakithi suke kuphele konke ngaye, ayikho into okumele siqhubeke silo siyoyibuza yena.
Yintsha ibandla lezapho umnumzana Canisius Nkala uthi lo banje engamangaliswa inkulumo kamongameli Mugabe yinkulumo edanisayo kakhulu.
Ukuthi umuntu uma esiba mdala sesiba yingane, angeke sibe ngabantu nje suka sidumalale ngokwenza kwakhe. Ungumuntu simazi njengomuntu lo onganalo iqiniso, akakazi waba nalo iqiniso.
Isiphathamandla sebandla le-Progressive Democrats of Zimbabwe umnumzana Andrew Nyathi yena uthi kwethusa ukuzwa umongameli welizwe eselibhadalisa imali yesikolo ngembuzi.
Amamiliyoni lamamiliyoni abalekile ezizweni ebalekela ukuthi i-government yakhe isibulele ilizwe, ibulele inotho, ibulele yonke into.
umhlangano wezomnotho ungenwa ngamanxusa avela emhlabeni wonke jikelele. Kati ke lonyaka inhloso ngokukhanda amacebo angasiza izwekazi leAfrika ukuthuthukisa ezomnotho walo. Umongameli Mgabe unxuswe ndawonye kanye lenkokheli zamabandla amakhulu aphikisayo ngenhloso yokuthi kulomhlangano kukhulunywe ngodaba lokuthi kuyini okungenziwa ukuvuselela umnotho weZimbabwe. Meleturo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Uzulu seveze imbono ehlukeneyo phezu kodaba lwayengumkhokheli wabahloli uChief Justice Godfrey Chikawusi kuyena obhubhele kwele South Africa izolo. Abanye bathi uChikawusi uliqhawe lesizwe kodwa abanye bathi nxa kukhangelwa imbali yakhe umuyi kamelanga aphiwe leso sicoco. Ngesizwe imbono kamnumzana eChabango.
Ibizo lami ngisengezo Chabango. Ukufa kuka Chikawusi kubisa imbono lobuhlungu obuthiyene. Ilizwe libuswa ngamaseko amathathu kule executive, kule judiciary, kule legislature. So uChikawusi ubebusa kwebe yingxenye elinye iseko ekade libusa eZimbabwe. Lizakhumbula ukuthi uChikawusi kwe waba yi-member of parliament yeZanu, uChikawusi ukweba waba ngu-attorney general ngesikhathi sikaLockout Masuku esifa, akula lutho olwenzakalayo. Lizakhumbula ukuthi uChikawusi ngesikhathi se-land distribution eyenzwa iZanu ubekade khona. Ilizwe kathesi lifile ngenxa yokuthi abantu basuka bathatha umhlabathi akula lutho olwenzayo. So ukufa kwakhe kubisa ubuhlungu obukhulu kakhulu kulabo abachithekelwa umhlabathi, kulabo abachithekelwa inotho. Kathesi ilizwe kalimanga kuhle ngenxa yalowo umuntu ofileyo.
Isakhamuzi umnumzana Sengezo Chabango. Siphinde saxoxa lomnumzana kucacaphulo igqwetha owenhlanganiso elwela amalungelo kaZulu abameli.
Thina njengabameli silusizi ngokulahleka kuka the late Chief Justice uChikawusi osishiyileyo izolo immediately after retirement besingakhangelelanga ukubana angasichiya masinyane kangaka. Sikhala labo abakoChikawusi ngalesi isikhathi.
Into ethele izindaba yethu uNompumelelo Moyo uphinde waxoxa lezinye njalo izakhamizi zakoBulawayo ngemva kaChikawusi.
Mina ngikhulumayo ngoLinda Spanda.
Uthini ngokuhamba kukaJustice Chikawusi?
Ngithi hayi uphumule, ambona ukuthi ngaba yinto ebabazwayo vele ube sekhulile. Lakho inhlanhla ukuthi ufe esizechile umsebenzi, otherwise ha nayo bezagcina sefele ebhentshini. Singathi nje inkosi imphumuzile azilalele umuntu wenkosi.
Ibizo leso
Mvuso Fuzwayo.
Uthini ngokuhamba kukaJustice Chikawusi?
Kunosiza ukuthi uJustice ufile, kodwa uJustice ufe owa abantu bewadebhelelene ngoba uJustice iripoti yeChiyambago Commission wayihlalela waze waphuma umsebenzi. Ufa kathesi abantu bengakwazi iqiniso ukuthi kwenzakalani. Kufonwe icommission, kwahanjwa uhulumende walo kuyikhipha, kwahanjwa ekhothi wayihlalela uze wafa iminyaka leminyaka engazange wenza ijudgment. Kunosiza.
Silokudana ngokulahlekelwa impilo njengezaphu, kodwa sicabangela ukuthi isikhathi singabe kade sesifikile lanxa nje kulokucabangelana osokukhona phakathi kwebandla libusayo okwaziwayo ukuthi uChikawusi besebenzela kilo. Into esethusayo ma kuliqiniso lokho sokucatshangelwa ukuthi ilize bani elithi umuntu engafa sesiqala ukwethuka, siqala ukubuzana ukuthi kwenze njani. Ikanti thina sazi ukuthi umuntu ufa ngesikhathi sakhe, kodwa lanxa kuliqiniso asiwo mlando wethu njengezaphu ukuthi sihluphe ngakho, ngoba siyake sizifuye inkukhu njalo siyake sizibone sidla amaqandaza.
Ilezo bekuyizakhamizi zakoBulawayo zikhuluma phezu kwemfa kamnumzana Godfrey Chikawusi. Mm-hmm. Ugatsha olubona ngokuqhutshwa kokhetho elizweni olweZimbabwe Electoral Commission luthi solulungiselele ukuqalisa ukubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo. Unompumelelo Moyo usipha loludaba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni obuqoqo inhlanganiso ye National Youth Development Trust e Small City Hall namhla kobulawayo, omunye wezikomiti zeZEC umnumzana Qhubani Moyo uthe inhlanganiso yeZEC ilandela isisekelo sombuso. Umoyo uthi uma abantu abangaphandle kwelizwe befuna ukuvota kumele baze elizweni ukuzobhalisa ukuvota, ngoba okwamanje umthetho wokuvota awubavumeli njengeZEC ukubhalisa abantu abaphandle kwelizwe. Abasakhulayo abanenye bangenile lomhlangano kodwa bebengavumelani lenkulumo kaCommissioner Moyo, bethi iZEC ngumntwana webandla elibusayo, ngakho iziqondiso zivela kulo ngoba bavele bengasacaci ngokuthi ukhetho luzaphathwa njani. Omunye obesemhlanganweni lo, umnumzana Mavela Sindiweni, uthe kalaqiniso lokuthi iZEC izaqhuba kuhle ukhetho kunye lokubhalisa abantu ukuvota, ethi indlela yabo yokweba ukhetho luka-2018.
Asinathemba lokuthi iZEC izadeliver election free and fair, njalo asikholwa ukuthi biometric voting leyi izayenziwa ngendlela yakhona. Sithemba ukuthi into leyi yinto yeZANU-PF leZEC yokuthi intshukhetho la next year.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Sengezo Chabangu uthe kaboni ukuthi iZEC izakwenelisa umsebenzi. Uthi badlala ngesikhathi sabantu, njalo kaboni ukuthi baleqiniso ngoba sebetshiwe yisikhathi.
Angiboni ukuthi iZEC iliqiniso, njalo iZEC kumele likhumbulele ukwazi ukuthi ngikhona inyamazana efana nalezano, extension yezano PF. So lokho abakukhulumayo yinto esikwaziyo ukuthi it's not feasible, it's not going to happen.
Unkosikazi Theresa Thaka uthe iZEC ilamanga aluhlaza tshoko, njalo iziqondiso bazithatha kuzano, ethi ukungabhalisi abantu abakwamanye amazwe yibuqili, bayazi ukuthi abantu abaphandle kwelizwe abanifuni ibandla elisembusweni.
Amanga lawo iza kukhuluma ngeZEC, angithi isiqondiso bazithatha kuzano, namhla bangakwenza njani khonokho? Ngamanga kuphela, sozibabhalise ngesikhathi.
Unkosikazi Christabel Sibutha uvumelane loThaka ethi iyamangalisa iZEC ngokuthi ayenelisi ukubhalisa abantu abaphandle kwelizwe.
iZEC iyangimangalisa nxa isithi yona kayikhululeki ngokuya kuthi votisa abantu abaku-diaspora, kade abantu basuswe umumo besiya khona ngala bantu beZimbabwe ngo-2018 sibile. Kambe singaqalisi ukuvota njengoba khathesi wonke umuntu kakho ku-voters roll is deleted.
Ezinye izikhulumi kulumbuthano zibalisa umnumzana kucacaphulu we-PDP, uDavid Coulthard we-MDC, uKenneth Kuchekhaya we-ZAPU, uMazisi Mzila Ndlovu we-ANSA le-NPP ebimelwe nguBishop Mhlanga. Ibandla leZANU-PF lele-MDCT bebenxusiwe kodwa abenelisanga ukungena umhlangano. Amabandla ezombangazwe bathe abathembi ukuba iZEC izaqhuba kuhle ukhetho, besithi kanti vele kungani bengasoze babhalise izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuze zivote. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Intatheli zindaba sezikhuthazwe ukuthi zibambane njalo zilandele iziqondiso ezilawula okumele kulandelwe ekuqhubeni umsebenzi wazo ukuze inhlangothi zonke zikaZulu zibe lesiqiniseko lazo zithole inhlonipho. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama eseHarare.
Nyenye emibono ephume emkhosini okukhumbula imisebenzi kamuye owayeyintatheli zindaba yelodumo umnumzana Bonwell Chakaoza owe-Bonwell Chakaoza Memorial Lecture Series owenzelwe e-Rainbow Towers eHarare. Lumbutano uqoqwe ngabenhlanganiso ye Voluntary Media Council of Zimbabwe, VMCZ, njengomunye wemikhosi ehleliweyo kuyonale iviki ukunaza usuku oluqakathekisa imisebenzi yentatheli izindaba umhlaba wonke olwe World Press Freedom Day. Kumazwi akhe obengumhlonitshwa uMnumzana Thakura Jangaja uthi kumqoka uba zisebenze nzima intatheli izindaba ukubuyisela kulolu hlangothi isithunzi ebesikhona kuminyaka edlule. UJangaja uthi ungekho lomanyano kulolu hlangothi intatheli izindaba zikhethana kusiya ngokuthi zisebenzela uhulumende loba amankampani azimeleyo, okuyikhona athi kubangela ukuba uhulumende labanye bazisebenzise ngoba kulezikhexe phakathi wazo. UNkosazana Kholiwe Nyoni ophethe ezokuhlela inhlelo zemisa Zimbabwe kuhlangothi lwezokusakaza kanye lezokusetshenziswa kwemitshina kulezi nsuku ulandule imbiko kaJangaja. UNkosazana Nyoni uthi mayiqhubeke imikhankaso yokuletha inguquko kumumo wezokuthapha izindaba ukuze ibe khona inguquko eyayifiswa ngumuyi uJakaoza.
Into ekhona eyehlukeneyo kulesi sikhathi ukuthi ngesikhathi sikaBonwell abantu babengela ama-cellphone, omakhalekhukhwini le-internet, okokuthi abantu ababelama-opinion kumbe ababelolutho lokutsho babengatholi indlela kumbe indawo yokukutsho.
Kesizwe umbono kalo obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yeZimbabwe Association of Community Radio Stations uNkosazana Vivian Marara.
Indaba ekhulume nguThakura Jangaja indaba sibili ekhona ukuthi kwezinye isikhathi liyabona ukuthi ama-journalist kathandi uku-attenda amanye ama-functions even ekhuluma indaba zama-journalist. Akumelanga kube kungomisa oZakras, oVMCZ labo bani bani abalida ingxoxo ze-World Press Freedom Day. Kumele kube kuye ngama-journalist and then ama-organizations anjengabomisa, Zakras and all kumele besupporte. But okukhona ukuthi ezikhathini eziningi ama-journalist babemelela ukuthi ozibanibani baza-organize something, ozibanibani baza-organize something.
UNkosazana Marara uthi ungaluqakathekisi usuku olunaza imisebenzi yentatheli olwe World Press Freedom Day ngokunye okubangela ungahlonitshwa kwazo. Emazini akhe ugqiba lomkhosi omunye wamalunga ebhodi ye-VMCZ uMnumzana Raphael Khumalo ukhalaze kakhulu ngendlela intatheli izindaba ziloba ngayo. UKhumalo uthi indlela udaba lokubhalisa amagama kuluhlu logwalo lokuvota kusetshenziswa indlela entsha ye-biometric voter registration kungumzekeliso. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ko live talk namhlanje kuhlelo lwabesifazana siqoxa ngabesifazana asebephumelele kwezamabhizimusi achiyeneyo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump namhla usayine umthetho osuzavumela abezinkolo ababhadala imithelo ukuthi labo benelise ukungena kwezombusazwe. Kule nto edubukileyo namhlanje emgodini wamalahle kwele Iran kwafa abembi abangamachumi amabili lanye njalo abalichumi lane basala bevalelwe emgodini lo. Lapho okufiwe khona kuba labantu abakhuluma ngembali yomufi bemchaza ukuthi ube ngumuntu onjani njalo ube phila labanye njani. Yikho ke esikwenzileyo ngowake waba ngumahlulo omkhulu uMnumzana Godfrey Chichikawusiku yena obhubhele kwele South Africa izolo. Lanxa amalunga ebandla lezano PF sithi uMofi wayengumuntu oyephethe ezemithetho kuhle njalo eyoqhuba kuhle umsebenzi. Amagqwetha alwela amalungelo oluntu kanye labamabandla aphikisayo bathi uChichika Usiku wayephethe kakubi ezemithetho njalo esekela ibandla lezano PF okusegcekeni. Ukuhlaziya impilo yakhe njengomahluli omkhulu sixhume igqwetha umnumzana Dumisani Dube lowalwa impi yenkululeko ekuZipra umnumzana Maxim Kandla onguye osungula lingxoxo.
Kwabithi ukudlula kwenye indoda ngaphansi kwelanga uNkulunkulu yabe sephawuli kodwa umuntu ulandelwa izenzo zakhe. Okubuhlungu kimi kangisoze ngikhangele kakhulu imisebenzi yakhe ngemva kwelokho okwadlulayo konke lokhu. Ngiba buhlungu ngokuthi ufike nzima khona laphana ebhentshini leliyana kwaaphontshwa uMalaba laphana kwaba lokukhulumisana okuthile. Kubuhlungu-ke khona lokhuyana kumele sikunanzelele lokhuyana. Ye, siyazi ukuthi umuntu ulandelwa imisebenzi yakhe sibili. Abantu lapha ngesikhathi sona lesi sama-2000 kuthathelwa ebelungu amapulazi kukhanya indoda engazani ukuthi ingamanga kuhle isekela iphathi ngamanga ngomthetho welizwe wona ukuthi wona umthetho wona uthile.
Mnumzana Dube ngena khonapho veli sebenza laye njani ubaba uChichika Usiku emthethwandaba khona ngapho ubeyiphethe njani imbiza yemithetho?
Isikhathi engu-Chief Justice zenazele ukuthi kube namaruling amaningi angazange abefewo obe strong njengegqwetha. Kuzenzanazele ukuthi 2001-2000 when itake over from the previous Chief Justice ube ngumuntu owelandelela i-partline njengoba umkhandla ekhulumile. Ube ngafasi labanye odade sobonayo kwamanye ama-Chief Justice abamele amalungelo abantu ilobo ipolitiki abakusayo bombuso for that day ungavumi. Chief Usiku ube indoda kaDiphiwa Mofi i-partline. Ngiyoso note ukuthi njengoba umkhandla ekhulumile kube nzima ukuthi ephume kube azafuna ukuphuma sefuna leli sikhundleni. He was actively involved ku-party politics. I think ngathi compromise i-judiciary even i-judiciary okwenza ukuthi kwezikhandla njengamagqwetha njengami ezesisenzi bengenyanyeke ukuthi ngiye eZimbabwe. When you look at how amabhenshi kwamanye amazwe present even e-South Africa khonapho the Chief Justice yiwo abamela uZulu abamela the ordinary man in the street but during i-rain ka-Chichika Usiku it was more decision. I think okunye ongwayesina yikhona ukuthi kakhulu even engakabi ngu-judge wayengu-member of parliament was private secretary to President Mkhaya ngo-1980. So I'm sure influence when Eliana even was declared to the bench ngendlela afaka ngayo uphotha abanye ujaji uthetha amapulazi engaprotect rule of law okureflected izimema kuma-judgments akhe. Unfortunately in as much as I sympathize with I'm disheartened ukuthi he's passed on but i-reign yakhe umbuso wakhe hhayi ungekho kahle.
Ngiphenduke kuwe baba uMkandla, isikhundla esathiwa nguye uChichika Usiku sesiphethwe ngubaba uMalaba. Alubana uthe wathola ithuba lokukhuluma laye uMalaba, ungamxwayisa na umtshela ukubana hayi Malaba asifuni ulandele indlela eyayihamba ngoChichika Usiku emsebenzini lo?
Kusiya ngami sibili ngakuthi khona indoda lengumalaba iyasondeleseka eduzane njengoba ingeyalapha emkhonweni wakithi. Sengathi lavele kahle thiyane lakho lokhu kungena umuntu. Ngoba laphana angakela ukuphuma simusa khona ngale kuqhaweni loku kuyagcina kuleliyana iguma ligcina amaqhawe. Uzaphuma kubi laphana sengolise ibizo lakhe iprofession yakhe icina isingolise. Ngalokho-ke kuyadingakala sibili ukuthi khona kathiyane engazavuma yena ukusetshenziswa ezomzabalazo ngame eqinisweni emele iqiniso bethi nxa bemkhupha bese bemkhuphela iqiniso ukuthi walile ukusebenzela ilunga labo kumbe ukusebenzela omunye umuntu. Njalo nxa sekufike ukuthi khona sesisekhethweni ngame eqinisweni njalo labantu ababe besiya kuma laphana ukuthi bayenza imihlangano yabo emapolitika leyokubuthana leyamarali lawo engathathi uhlangothi lwenye iphathi.
Ngiphenduke kuwe eDube, uthi wena uChichika Usiku ngumuntu obesekela kakhulu ibandla lezanu PF engalandela umthetho kodwa abezanu ubona bathi hayi uChichika Usiku ube indoda eqotho mpela emeqinisweni ewulandela ngendlela umthetho njalo eyihlonipha imithetho yelizwe, uthini ngalokho?
Hayi, ngokuhlonipha okukhulu angivumelani nakho kakhulu. Ngizabuyela futhi kuma-judgment kaChichika Usiku awulendrezo or even me, the pension actually in the Supreme Court when the Amalian reform issues. In the last of Ohio, in the work to Ohio previous Chief Justice, what deplore, he was the least qualified. He even didn't offer any reason for Chief Justice. But because the one should be in the status of the private secretary, so when do I change the system? When do I deplore to go and control the pension?
Umnumzana Dumisani Dube liqwetha obexoxa endawonye lowalwa impi yenkululeko umnumzana Maxim Kandla. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende weMelika.
IMelika ithi izimisele ukusekela ilizwe leAfghanistan lapho kulamabutho khona enhlanganiso yeNATO alwisana lamalucacha eTaliban. Ekhuluma ekulelo lizwe, unobhala weMelika wezomvikela uGeneral Jim Mattis wetule amazwi la ngesikhathi iTaliban isanda kuhlasela amabutho eAfghanistan lendlu yokukhonzela edolobheni leMazar Sharif. Kwabulawa amabutho afika ikhulu 100 ngesikhathi kukhulekwa phakathi kweMosque. Uphinde wathi okwenziwe ngamalucacha la kutshengisela ukuthi balenhliziyo embi. U-General Mattis uphinde wathi wenze umhlangano lomongameli we-Afghanistan umnumzana Ashraf Ghani lomqondisi kahulumende umnumzana Abdullah Abdullah lapho baxoxe khona ngokungenziwa yiMelika le-Afghanistan ukwenzela ukulwisana ngamandla lamalucacha e-Taliban awe-Al-Qaeda kanye le-ISIS. U-General Mattis uxoxe njalo lophethe amabutho e-NATO laweMelika e-Afghanistan u-General John Nicholson ngomumo wempi kulelo lizwe. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ukhuthaza ukuthi uGeneral Nicholson lenkokeli ye-Afghanistan bahlolisise umumo wempi kwele-Afghanistan njalo kuphendlwe indlela yokukhulumisana lenkokeli yakulelo lizwe ukwenzela ukuthi kukhanye ukuthi kwenzakalani kwele-Afghanistan. Uthi kungeke kwenzakala ukuthi ilizwe elilodwa kuphela libe yilo eliphethe udaba lwe-Afghanistan. U-General Mattis uphinde wathi kuzobala ukuthi kuzaba nzima ukulwisana le-Al-Qaeda lamanye amalucacha lonyaka e-Afghanistan.
Lolobe kuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Abafana bakagodlwayo bagqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma yabo emnandi bathi bona amangoni. Hayike kwanele kwalamhlanje emthwakazi kodwa singakehlukani sigangele ebezihamba phambili. Umongameli Robert Mugabe uthi ilizwe leZimbabwe ngelinye lamazwe athuthukileyo. Hayike silugqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.